Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 22 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zaleli dolobho, lendlela okuphathwa ngayo izikolo zikamunicipality lo.
Izikolo zeKhansili zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba iKhansili lokhu isifuna ukuba lesandla ebunzima, kanti izikolo zikahulumende abazali babumba amakomiti okuthi ama-ADC.
Kwezokholo sicubungula ukuphathelane lemichado.
Kulaba abangakachadi kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, ngoba lowo muntu liyahlala lize lehlukaniswe yikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana.
Kwezemidlalo lamuhla, u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba ludumo edlalela iqembu leBhoso, uNesai Moyo.
Ngathi kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadi inda yoba classuthi super and then lasethatha ama supporters abalikhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Ikhansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho emhlanganweni osanda ukuqhutshwa owe-full council meeting okugoqela uhlupho lobusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zalelo dolobho, lendlela izikolo zekhansili eziphathwa ngayo, njalo yathatha izinqumo ezingaphathisa kulokho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umsekeli kameya walelo dolobho, uMnumzana Edwin Dlomo.
Okokuqala okwaphumayo yikuthi sakhumbuza izakhamizi ukuthi akulamanzi edolobheni lakoBulawayo. Ikhona la amanzi ke amancane akhona, siwasebenziseni ngokunandelela okukhulu. Bakithi sasesikhuluma ngokuhlanzeka kwedolobho, enforcement ukuthi kumele idolobho lihlanzeke, kumele njalo njengekhansili sibophe abantu bemshikashika lapha laba abathova endaweni abangavunyelwayo ukuthi bathove kizo, ikakhulu ku-60 Avenue laphana. Zavumelana-ke ukuthi kumele kube ne-enforcement enkulu, babothe laba bantu. Ngathi-ke ngokunye kwezinto esakhuluma ngazo, saphinde sakhuluma la ngama-policies ukuthi kulama-policies osakumele atshintshe, ikakhulu ipolisi ephathelane lezikolo zekhansili. Izikolo zekhansili zananzelela ukuthi zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba ikhansili lokhu esifuna ukuba lesandla esinzima esikhulu phezu kwezikolo lezi, kanti izikolo zikahulumende kulo mthetho othi abazali babumba ama-committees okuthiwa ama-ADC. Ama-committees bese kusuka yiwo ahlala phansi nobukhokheli besikolo, i-administration, barani isikolo, bavumelane labazali ukuthi kambe uze kumbe sithenge ibhasi kumbe uze sakhe i-ECD block kumbe uze sifake i-drawall, kumele sisebenze njani. Basebenzisane-ke kwizakhamizi-ke abazali kunye-ke i-administration yesikolo-ke, kodwa kukhokhela-ke abazali ababekhethiwe okubizwa kuthiwa i-SDC committee. So izinto nje esakhuluma ngazo-ke kumhlangano odlulileyo okaSeptemba sisekhanseleni.
Lapho kudaba lwamanzi lakhuluma langesisombululo yini, ukuthi kuyini eliza kwenza njengekhansili ukuthi liqede lolu hlupho?
Isombululo saphuma ukuqala sakhuluma ngokuthandaza yoyifoda enkulu yenaleyo ukuthi sithandaze uNkulunkulu, sicele bakithi lonyaka ezulwini. Okwesibili sasesikhuluma ngokuthi kumele sibe nalokho okuthiwa ngesilungu ama-short term measures esingalungisisa ngawo ukuthi amanzi nala amancane agcinakale, ukuhlanganisela ukuthi-ke ama-leaks ethu avalwe kusukela khona hale emadamu kusuya kuma-pumping stations kuze kuzofika ezindlini zabahlali bedolobha lakoBulawayo. So sacela-ke ngokunjalo-ke imali-ke ku-Minister of Finance imali engange-14 million ehlanganisela ukuthi senze zona lezo zinto, ikanti sincedise le-pumping capacity ngoba siyananzelela ithi kule damu lensiza lelimtha team event ukuthi amanzi kuthiwa aphampe nje aphume ngobuningi izakhamizi zeekhethi, kanti nijamkem sakhuluma ukuthi sizancedisana lenhlanganiso ezimeleyo efuna ukuthi akhe isihamo elitsha ukuthiwa i-grass lockdown. Bangaliyakha-ke bevumelana nezingaba zezinwa kuthi ukuthi-ke lathi nje idolobho sesizama lawo ama-chance zokuthi sitholela amanzi sithi-seven sitose amanzi. Ikanti okunye sakhuluma ngakho ukuthi uhulumende afake i-security enyamandlovu akhwifa indawo liyana ilindwe abantu babandalayiza kakhulu khonangale okugcina senza ukuthi sithole amazwi amalutshwane njengedolobho. Ikanti sakhuluma njalo ukuthi si-explore sikhangele njalo amanye ama-aquifa abantu bakhuluma ngenkulumani khetha aquifa, bakhuluma ngenye esematoko, bakhuluma nje ngama-aquifa amaningi ngenye indlela la efuna ukuthi si-explore ngayo. Okunye njalo sakukhulumayo ukuthi kunenhlanganiso okuthiwa i-VAY e-Netherlands. Inhlanganiso le ifuna ukuthi incedise idolobho endaweni zamanzi, yikho-ke yaproposa ukuthi i-department yamanzi ibe yodwa wenzela ukuthi wenelise ukuthi basincedise. Lathi sebebona ukuthi phela kasigerimenti kasidayivethi imali yamanzi sifake kumbela ulungisela umgwaqo. Yikho wasekuphume imbiko-ke ngayisiyo kuzakhamizi zakobulawayo ukuthi idolobho selifuna uku-privatize amanzi kumbe ukuthi amanzi abanje ngenhlanganiso ezizimeleyo ezingayisizo zekhansili. Yikho-ke kwathiwa sifake emhlanganeni ukuthi hatshi yabona into enjengenaleyo. Sikhona sizakhulumisana ukuthi nxase sithi-ke ibe yodwa i-department yamanzi sitshoni kodwa eqinisweni kakutho ukuthi izaprivatiza kakutho ukuthi abantu bazabe sebethenga amanzi bedula nokuzaba njani. Esifisele ukuthi kayiseparate iphume kwi-department ye-engineering ehlale iyo-D&D works department yona ibe yodwekinga yamanzi. So izinto nje ezakhulunywayo lo mhlangano wekhansel wawukhona.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, esixoxe laye ekhona le ukobulawayo. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo. Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngokuthi Chris G, ophathisa abahlala ezitaladeni labanye kobulawayo esebenza lenhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into yokuqala engayitsho yikuthi into le siyiqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi sifuna ukuba registered sibe recognize or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ungibona ukuthi kona ngingakwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besiziphusha nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uzu ihliziyo yakho vele ichaya sibili ukuthi eshi ngabe vele bengikhwanisa ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no but singamelele ukuthi sibe lama-millions. Even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise omunye umuntu incedakale ngalo. So ngokukhula ngokukhula ngoba saqala le templates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku-100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think kungabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo kulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani?
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu. Wonke umuntu omude omfitshane, hayi wonke umuntu uyafanana. Wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla, hayi engakhululeka ukuthi ezozijoyina engakhululeka. Even noma ukhatshana noma usemazweni ufuna ukukontributa, hayi siyayamukela. Isifiso sedike ukuthi sibone nje abantu bencedakala.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa yile nhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba e-counseling center, i-counseling center it's becoming urgent day by day because sezanenzela ukuthi khona abantu abaningi esisebenza labo they're so much vulnerable and traumatized, some of them because of the environment that they're exposed to is very toxic and it's not healthy. So silesifiso nxa singathola khona indawo esingakwanisa ukuthi sibe sikondakta ama-counseling sessions ngoba njengamanje silomunye umntwana kade hlala estritini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estritini, samdingela lapho ekuhlala khona sehlala somewhere samnike imali esitathi waqalisa ibusiness yakhathesi uyasebenzela kodwa inkinga sesele layo uthi yena akasafuni ukubhema ugwayi. So siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le chance le space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama episodes simnikeza ama counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema. Ngoba ukuthi simi invite lapho esebenzela khona sometimes environment yangkhona iyaba busy kumbe iyaba too exposed ukuthi liyaqina lingasifanisi ukuthi libe lama private conversations nje umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulomunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba kathesi these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye yathi hayi ngcenye uza tshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi ukusikelela ama programs ezizabafundisa ama skills labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwansi ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule izinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes bayabengakwazi ukuthi kwenzakalani, bayabengakwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyakhumbula ngezikhathi ze COVID, babona nje sebechotho etown ukuthi kuhamba njani. Sebezithi akwatwa kule corona, kwatwa kule corona. But labo ukuthi bebezwisisa ukuthi kuhamba njani. Abantu bafa. This thing is killing people bebengelako because abala ma TV abala ma radio.
Kusigaba sabatsha namhlabe sixoxa lomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala ezitaladeni koBulawayo esebenza nenhlanganiso ye Helping the Homeless. Nxa lifuna ukuxhumana laye lingamthinta kunombolo yesithi +26377275271. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyabonga Daboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Silinjani izulu kandaba lo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube ngikuhlelo ezamasiko lamhlanje ngixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ngekuqhatheka kwezinduna ezizweni sikaMthwakazi. Baba Ngwenya sawumukela kuhlelo baba.
Ngibingelela bakuDube ngiphinde ngibingelela nakubalaleli nakubasakazi bonke nje.
Ye akusitshele ke sizwa kuthiwa ke kulomcimbi ozabo khona wenduna uGampu abantu baningibona ngizani bangabe bemazi uGampu ukuthi mbazi akutsho ngamabushani khona
kunjalo baba uDube sikhangelele ukuthi lenyanga esiyakuyo mhla ka 4 sizabe silaphayana endaweni ebizwa kuthiwa koGampu ilaphayana emngceleni weplanti netholotsho okulomfula nje abathi umanzi amnyama abaye bethi bedunada kule ndawo ke lapho elamanxiwa lapho kwakwakhele khona induna uGampu sithole ngenye yezinduna eyaziwayo ukuthi yazalelwe endleleni xa inkosi uMzilikazi yayibaleke kumbe ngithi yayifudukele kwaZulu yaba ngenye induna eyazalelwa endleleni laphayana engathi kuse-Northwest eMkhwahla ngonyaka ka-1832. Uzokhumbula ukuthi induna uGampu ishiyane nenkosi uMakhokolondo olobhengula ingqungqulo emadola abomvu nokuguqa engazendla wafowabo ngeminyaka emibili. Bakhula ke bebonke uhanjwa nje usuka khona le kuzobe efika laphana ebudlanondo basengabafana bayakhula kwaze kwaba yisikhathi lapha athatha khona izintambo zokuduna obabuvele ukuyise uMaqheke ongomunye owaba liqhawe ngempela elasuka lenkosi uMzilikazi esizochana nabo becishe belingana ngokweminyaka yokuzalwa. Nxa sebefika laphayana owasalaya laphana ngukhokho wakhe uMagogo onguye ozala uMaqhekeni. UMaqhekeni wafika ngapha kwelasekudla nodo.
Ye singathi khonapho Ngwenya, nxa sikhangela khonapho Ngwenya singathi kuqakatheke kanganani ukuthi kube lo mcimbi kunalo.
Kuqakatheke kakhulu njengoba bengisalanda iqhaza elabanjwa kumbe ngithi igalelo elafakwa izinduna zakithi ekutheni kwakhiwa isizwe sakithi namhlanje njengoba siyisizwe esikhulu kangaka. Kungoba inkosi uMzilikazi engahambi yodwa ehamba namadoda abonisayo ngoba uMaqhekeni laba yibo abathi no inkosi uMzilikazi Silawe bebamsanelele lamadoda afana nabo umkhabakhaba Mkhwanazi nabodambisa amahubo mafu bathi sinawe sizofa lapho ofa khona nangempela iphupho labo laphupho lenkosi laphumeleliswa ukuthi wayenamadoda afana nabo nayinto nogaba uqobolwayo. Yikho-ke namhlanje-ke siyala phana esikhubuzweni ukuthi kuyekhunjuzwa abantu ukuthi singakhozwa ukuthi esizweni sakithi kwakunenduna eyayinkulu kakhulu uyiyona eyaba nesandla ekutheni kwakho isizwe sakithi namhlanje. Njengoba uzokhumbula ukuthi igaba okwakuyibutho elaliholwa induna uGambu lalila lamaxhiba amaningi ayingaphasi kwalo. Kwakunamabutho amaningi kakhulu esingaba lomabhudwana onyama yendlovu ukubala nje ukuthanda emaningi ngaphasi kwegabha laphana. So yikho-ke okwenzakalayo ukuthi nxa sisiyakhumbula induna uGambu sisuke singakhumbula umuntu omncane sisekhumbula umuntu omkhulu owaba yingxenye okwakhulu kwesizwe sakithi.
Hayi-ke siyamuzwa ubaba lapha-ke uNgwenya bebuya lazo sibili. Kodwa isikhathi iso esingasavumiyo ukuthi sibe singani khonapho kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lithemba lokuthi lizasilandela futhi kuhlelo oluzayo ngeviki ezayo. Ngoluvalise emoyeni ngumthombo othembayo uKips Dube Lilale. Ngoba Ngwenya siyabonga ungadinga kusaza kwakho.
Siyabonga.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisifanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle. Ngizafuna namhlanje sikhangele udaba oluqakathekileyo udaba lomtshato. Ngibala kuGenesis chapter 2. Asikhangeleni iverse ka-21. Inkosi uNkulunkulu yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu walala. Yasikhupha olunye lwezibhambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yeza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Umuntu wasesithi, lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Uzakubizwa ngokuthi ngowesifazana ngoba ekhutshwe endodeni. Okokuqala phansi siyananzelela ukuthi ukuhlanganiswa komuntu wesilisa lowesifazana esingathi kugcina kusiba ngumtshato kudala imuli kwaqalisa kuye uNkulunkulu. Nguye wanika u-Adamu umkakhe, waletha u-Eve wamletha ku-Adamu. Khona kuqakathekile ukuthi sikubambe. Njalo siyananzelela ukuthi u-Adamu wakwamukela ukuthi hhayi lo ulethwe nguThixo kimi. Akho-ke bemfuna sibe le micijo ethize okumele siyinanzelele nxa sikhuluma ngomtshato. Okokuqala engifuna ukuthi sikunanzelele njalo sikudwebe phansi yikuba umtshato wawusengqondweni kaNkulunkulu, njalo umtshato waqaliswa nguNkulunkulu, awuqaliswanga ngumuntu. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhuluma ngomtshato ngokuthathana kwabantu siyekhangela ukuthi kanti lo owaqalisa linto wavela wakubeka njani. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakuletha ukuba umuntu wesilisa lowesifazana bahlale bebonke. Kuthiwa wasesithena ngenxa yakhonoku umuntu wesilisa uzakutshiya imuli yakhe ukwenzela ukuthi bebe nyama inye lomkakhe. So kokuqala sinanzela ukuthi kwakusengqondweni kaNkulunkulu, nguye wakuqalisayo. So singathi-ke vele wona umtshato into eyabekwa nguNkulunkulu. Okwesibili siyananzelela ukuthi lo owesifazane walethwa nguNkulunkulu ezomnika umkakhe. Ngakho-ke kulaba abangakatshati yalikhuthaza ukuba kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani. Konke khonokho kumele kube izinto uNkulunkulu awucebisa ngazo, ngoba lowo muntu liyahlala kuze lize lehlukaniswe ikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana uThixo uthini ngalo muntu, ngoba uNkulunkulu ngiye kwazi isiphetho sento. So uyakutshengisa, uyakuvezela ukuthi umuntu ongakuthatha umuntu onjani. So abantu abaningi siyafuna ukuzidingela thina, sikhangele ukuthi lo muntu le mali kumbe lo muntu unjani, sikhangela ngamehlo enyama. Ngakho-ke kumele ukuthi
nxa sikhumbula ngomtshato sikhangele ngamehlo langelihlo likamoya elivele engqondweni kaNkulunkulu ukuthi kambe uThixo ufuna wena uthathwe ngumuntu onjani kumbe wena uthathe umuntu onjani njalo kuyamele kube yinto eba ingxenye yomthandazo wakho ukuba ukuthandazele lokho kulaba sebethathene kuyadingakala ukuthi akhonto ukuthi hayi ingxenye lowa usuyuNkulunkulu adinga umthathe kumele ukuthi uthandazele ukuba uNkulunkulu aqinise umtshato wakho atshintshe izinto oyabe ufunda izitshintshe emtshadweni wakho nxa kulokunye ongakuthandiyo kulokuthi libe lisilwa lidlephana hambani esikhathini somthandazo uNkulunkulu ngicela utshintshe unkosikazi wami lapha kumbe uNkulunkulu ngicela utshintshe umkami lapha lalaphana kube yi-prayer item kube ngumthandazo ukuthi uNkulunkulu mfuntile umuntu abe yindlela ovele wena ufisa ukuthi abe yiyo yimi nxa sihlezi sisonke sidala imuli siba labantwana Baba ngegama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo abatshatileyo kumbe abafisa ukutshata kunemtshato baba emihle kunemtshato eyinye engabe iphakathi kobunzima ngiyathandaza ukuba wena Nkulunkulu wami uzokusiza abantu bakho bakhulumisane bathandaze beqe lesi sigaba sobunzima ngiyathandaza ngegama likaJesu amen
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga ntungameli Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mina ngingomunye wabalaleli esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi imali yethu kasiyiphiwe masinya ukuba sidla khonapho lapho esisebenza khona. Ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwe-social welfare. Ngabasibali bathi siyalima sithi sesifaka imali ngale singasaphiwa mali futhi silambe kodwa singabalimi. Cela ukuthi nje nxa sifaka amabele ethu 21 days lesibhadayo ngoba amabele sabe sesiwafakile asimelanga silambe sisebenza sinje silambe sisebenzile.
Sikhuza imihlolo lapha kojimila lapha kungena abantu be-water bangenela abantu abalobojojo babo bayabacharja bathi bagebho imigodi leyo kungekho emthethweni kambe isihluku banzi esenziwa yi-government ebantwini abantu ngapha bayalamba inkomo ziyafa kakula manzi akula mgodi ugovernment eyigebhela abantu kodwa uhambe engenela abantu enika amarisithi ukuthi abagebhe imigodi okungekho emthethweni asilankanisi khona asilankani siphelelwe ukudla kasilakho kodwa ugovernment uhambe ishaja abantu kazange egebhelela abantu le mgodi cela bakithi lokuzeni odoleli ke liyifake siza ukuthi wona umhlaba vele uthini ngohluko lwenziwa yihulumente ebantwini
selibonani selibonani lonke nje isikhambisile wona la amazwi ethu esibacelayo thina abanye abazali sigugura wonde kuthi singogangeni singolahliwe nento besoze futhi siyihlalele phansi sebe silokhu sikhuluma kuphela wazaze wazasethini ngoba vabe besihlala khona kusemlageni egangeni sala sizwe nje sizwe kukhulunywa kuthiwa yeye kulapha lalapha labe sihlala khona vele aze sizweluthaze sibone eludweni nasihlala etshelo tshekucuneni kusemlageni egangeni abahlali bendawo abahlezi yokuphela abakhangelwe lenhlupho zabo
linjani mazimbabheni linjani basakazi bethu be-studio 7 hayi ukuhlupheka kuphela abantu bakithi ukuhlupheka intuthuko kwakuthiwa izadivasha ngesikhathi sekhethweni kodwa esikubona ukuthi ivashayi ukuhlupheka abafowethu special amazweni angomakhelwana bethu bathwele nzima bathwele nzima bayabotshwa ama-roadblock kunzima so asizameni ukuthi silungiseni ilizwe lethu asilo lizwe elobuyanga ilizwe elinothileyo kodwa iZANU-P F hayi yehlulekile bakithi le triple C akimeceleni layo kidedela abanye labo ke besebenze bebona ukuthi bahluleka beseyanga ikhona izaphu eyaziwa ngamazwe esadak ongathi noma ayiwinile kungabi lakho konke lo msindo lokhona ake sizame ukuthi sisupporten sibonge ukuthi kona angeke silethele ukumehluko yini okhulumayo ngoWashington Ncube etholojo
asivukeni bathwakazi abahle kuwonke amagumbi amanomhlaba la kulomthwakazi khona sithi phambili ngomthwakazi emuva kasi sokuseduze la siyakhona ayokhulumayo ndichakwane likhulu eplump asibonge
kulezana kulamashona kulento ezimbili ezehlukeneyo. So ma wena ungumuntu ungaqalisa ukulwa ngomhlobo ulwa nomhlobo ovele kwesisikhathi umuntu omuntu lo ngumhlobo lo ongazange angena khonapho. Wena usesithi njengoba ekhuluma ulimi lololo userong sezinto zePalestine leIsrael. Hayi khona thina lapha asili into zamaJuda namaPalestine. Silwa into yokuthi singabantu abamnyama sonke and ayi problem ekhona kulambi kule part okuthiwa yizana kube nama-opposition. Yiwa alwa nani lezana not amashoni. Yikho nje okungihlupha kakhulu khona lo ukuthi kade abantu saphuma kulayini siyanga. Thank you.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo lamhla uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders uNesai Moyo owayesaziwa ngegama lakhe lokuthi Super.
Unetsayi Moyo wayethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso esedlala leli qembu. Yena ke udabuka kontathu ziyathunqa.
Nenzalelwe eMakhokhoba koBulawayo. Ngikhulele khona ngafunda eLodge Primary School, ngayenza secondary school yami eMzilikazi. Qalisa ukungena kuHighlanders kuma juniors ngi-under 13, under 14. So ngaprogressa from there. Ngangena ku-first team sende 18 years. Siyadlala ku-Highlanders.
Zikhona yini inkezo owazamukelayo ngesikhathi usadlala Moyo?
Sathola i-BAT Rose Bowl. Sathola le-Independence. Sikhathi kudlala i-Independence ngeminyaka yabo 85 khonapho. Ngathi i-Independence was the big cup engayitholayo.
Igama lakho elithi Super labuya njani? Kwakunjani usadlala ibhola Super?
Ibizo ngaliphiwa ngama-supporters. Kahle kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadinda. Bacasa ukuthi ngu-super super and then lasethatha ama-supporters abe balikhulisa. Ye ekudlaleni kwami sibili kulama-players ayenzima ukudila lawo. Ngathi kakhulu uBoy Ndlovu was one of ama-wingers ayehlupha ngoba wayespeed esikhulu kakhulu.
Asikhangele umdlalo wenguqu wakulezi nsuku nxa uqedanisa ngesikhathi nalisadlala netsayi.
Kulomehluko kuthiwa abanye bathi ukutshintsha kwezikhathi. Thina sidlala i-aim yethu yayiku-entertainer abantu. Abantu bakholisa ibhora la nxa singaphuma sidliwe kodwa babona ukuthi hayi bekudlalwa la kwakungalamali and sasidlalela i-entertainment lokuthanda ibhora lathi sasidlalela ukuthi ngidume nje ukuthi ngidume nje ngibe ngunetsayi ngibe ngusuper ngitholelele bizwe libizwe. Kwakuyinto eqakathekileyo akusafani lakhathesi sokungumsebenzi bafanele laba. So kulento eziningi ezi-aplayayo ezelebha lani kuyatshintsha into zahamba zatshintsha njani.
Kukhanya eZimbabwe abake badlala ibhola ezingeni eliphezulu abakho ekukhokeleni umdlalo wenguqu.
Okunye ngingathi maybe ukuthi abaningi bethu siyesaba ukungena ezikhundleni lezi maybe sesaba i-challenge especially team enjenge-Highlanders. But kuyabe kufunakala ukuthi lathi senze ama-courses awe-administration ukuthi singene ehofisini. Akusikho ukuthi nxa wadlala ibhola sungangena nje ehofisini. Kuyabefuna ukuthi la ube kwazi ukuqeqeshe entweni zoku-administrator because kuningi okunye ozahlangana lakho okungafanani lebhola we-administration ozahlangana lakho. Kodwa kuhle nxa ule-administration ungumdlali webhola uke wadlala ibhola uzabamba ngcono kulabanye ngoba wena wazi indawo zonke zombili.
Kunetsayi Moyo kulezi nsuku ngumphathi wabafana abadlala i-Highlanders Bhoso. Ikamela ngu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwedolobho kwezinye indawo, lendlela izikolo zekhansile eziphathwa ngayo. Yasidinga isisombululo kulokho. Sizwe eziphathelane lamasiko abasakhulayo, ezokholo, lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.